Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 16 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Ele Zimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Na abantu bekhotswa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi izakhotshwe sezabantu ukuthi bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempela viki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ele Zimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lezokulima kwele Russia. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha loludaba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu ele Russia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathi ntambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuya kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi ma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambili kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcweti kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi inengi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lowe 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment, ZIMVAC. Abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Ihlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo, njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlandu ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvumo, kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe, kwazi isezakala ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungelani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki, kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belodlwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMashing ukutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuyisikuwe ukuthi ukhulumeke lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhot. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokho libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayelwe nguhulumende la yatshola bayazi imithetho, bayenza imithetho. Njengongayithithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumba akudingeleni indawo kuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule, ngoba kuthi apho kuthiwa kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawulise. Ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto ukuza kwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Um,
Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhethwa lokudinga umongameli besithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepublican, usekelwa yiparty yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo owamaRepublican. Republicans othwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe, kodwa ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngathi ngasoza nqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi. Ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlele emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngane wakhe lo uPutin. Ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elingasilo layo eleUkraine. So ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguyena lo Trump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazi welemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwele Melika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye lemisebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kaHulumende weMelika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu eseBarbados Agreement. Asilobayo yena ngokwakhe labamabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye, uMongameli Maduro aze alobe isivumelwano iseBarbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza luZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, uMaria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bama loZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7, ngobaba lo badumala inkomo bafana lochuma ma bekhulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe ukuthi njani, ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi zabo bebesiqede lapho bazobhuda kustudio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi ngobabona basutha amabhondi akho akamnankaka, bakhuluma ngathi baphakathi kwebhruge likamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu banilila abakhiphe udoti lowo bazama ukusezela imali right, akuphume lokho somali kuvela akufuni ngivela sikumali abazamelini plan.
Studio 7, ndinjani khumalo babheke chuma abantu bezimbabwe bangabotsotswa umnangakho labelungu laba angabotsotswa umnangakho puma is not default by mnangakho. Umnangakho angathi edilizela abantu izindlu athi abantu babuye bazosilize labo labelungu yabavumela basibe kuleyo zimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just pulling them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing out in the market. They must wake up these white people whom they are saying umnangakho useright se ifesi time kuma uyakwazi akwenzela wenzetha angasula ngamanye amazwe angaphandle ukudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how umgabe is.
Sanibonani, ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala kuphana kumansimu bengithi ninjani lonke bantu basezelezele enyokeni linjani. Ngibulisa lo gogo wami uMansingo walaphana enyokeni, ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7, linjani, hayi nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi vesihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi lingelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami leni siyafaka ama-audio ethu kodwa nganalisabali angikwaziuhamba njani ngiyabona
likhuluma lo Jabane Sithole siyezwa lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibesicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ungathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livukanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchava enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakatha abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi welshman ncube job skala kanti laba kade bekhala ngokuthi job skala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Skala uthema ezivumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalani
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Ithi waza
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi weRumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe leOstrecha Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elilengoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7
ngimelele kuzulu wonke nangokuhlalani suka eplanti endana bathini kusebambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kumlambosi ndukusijunia nabanasebenza namagwazi namanye amaqembu nje
ichaza ngomntwana ongumfana wezulu ekhaya umntwana ongumfana maezulu ekhaya then kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana kuqala kufike izalukazi ziphethe izinto ethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama-USB CD bayangithinta kule number ethi 083-525-3344. Ngiphinde futhi ngithi 083-525-3344.
Abalandeli ubachiyela wapha maso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke nomjabulo ngokusapota lo ngokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembisa ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehamba le orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungamli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk, sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshe masingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehlwa namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.